Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 23 kunhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Elinye lamacele e-CCC bobulawayo lithi selichiyele amahofisi awo bobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora esebenzisa umthethwandaba.
Sesisukile kuleyana indawo, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC, wasebeka lo mfanekiso wakhe njengoprezidenti we-MDC.
Iningi lithi limelele ukubona ukuthi kuzowela ngaphi indukulo xa kuxaku kudaba lapho Isaac ethi ithungatha umkhondo kamnumzana Wicknell Chivayo labanye bakhe ukuze ibaphenye ngodaba lwenkohlakalo.
Sibona emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bonozitha layo ethatha imota, simangala ukuthi yimali bani ethenge ukuhlazwa kanje. Abantu abanemali baningi sida kuqale ngabo.
Siza kuzwa impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selichile amahofisi alo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora osebenzise umthethwandaba. Asizweni umnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC ebelisebenzisa amahofisi la, esichasisela okwenzakeleyo.
Yeke liqiniso dadewethu, abakaMonzora sebeyithethe ngoba into eyenzakalayo ukuthi ingelafonic ikhampani esayifoma si-MDC kwasukubekwa ama-directors amanye asala ekuMonzora. So kutsho ukuthi ngezinye indlela yibo abanikazi be-building. I-MDC OCC zayizirentile. So uMonzora uthe ukuthi sesile skwerede, yikho-ke wasixotsha. Njengebandla le-CC singabantu abalalela umthetho, yikho-ke abakaMonzora kumbuna umzana uMonzora uhambe wabuya lo messenger of court. Sesisukile kuleyana indawo, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC, wasebeka lo mfanekiso wakhe njengoprezidenti we-MDC. So thina kasingeke singene kuleyo ndawo ngoba thina so MDC, thina siyi-CC, so sisukile. Uzananzelela ukuthi ama-political parties amaningi ngenxa ye-finances abala ma-building, ngitsho even labezano PF ebalayo koBulawayo bayirenta e-City Council of Bulawayo. Kutsho ukuthi nxa uthe wathuthiswa impahla ngobusuku ungakwazi, uyabe ungakwazi ukuthi i-next building ozayisebenzisa yiphi, yikho hhayi sisakhankasa ukuthi sidinge indawo esirente futhi ukuze kuthi in future sikwanise ukuthenga ama-ofisi ethu. Umbuzo wakho lo wokuthi sesisebenza lo baba uChabangu, hhayi thina sisebenza lo baba uChabangu onguye osikhokhelayo, nguye osikhokhelayo thina siyi-CC njengoba saqalisa. Ubaba uChabangu kakasitsheli ukuthi sisebenza lo Ncube, yikho kuzananzelela ukuthi la kulowo mhlangano wakhe uNcube ade khona thina kasihambanga. Kasikwazi okukaNcube njengana ngangathi ukuthi hhayi mina uNcube lokuthi nguprezidenti kangikwazi, le qembu lethu esisebenza ngalo kasikwazi ukuthi ngupresidenti we-CC. Lokhu esagcina nasiku-MDC Alliance, le-CC yayikhokelwa ngubaba uNelson Chamisa. So into ezayenzakala sizezwa ngaye ubaba uChabangu engathi sisebenza lo Ncube kumbe lokhu esiqhubeka sinjalo kukuye, kodwa kwakhadesi hhayi kakakutsho.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Ngosenjalo, iningi lithi limelele ukuthi libone ukuze ukuba kuyawela ngaphindu kulo xaku-xaku kudaba lapho inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC isithi ithungatha umkhondo wabomnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Sizabona-ke ukuthi kuzayenzakala yini ngoba nanku iZimbabwe Electoral Commission ikhane iyabuya ikhane forward ukuthi yona izimisele ukuthi kababanje laba bantu babuze.
Kodwa abanye bathi kwakuvele kulindelweni isikhathi sonke lesi, kungabe nje sekuyimpi yomdeni.
Mhlawumbe kwakukhona abantu beZimbabwe Anti-Corruption Commission bathe bona babemelele ukuthi bathole ubufakazi obubambekayo. Besizinge sibona ukuthi kukhona okunokwasa ntingwana, sibone emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bonovictor la yothatha imota, simangala ukuthi yimali bani ethenga ukuhlazwa. Kanje abantu abalemali baningi phela kuqale ngabo oshinga imtasa labana bale abalamabhilding amakhulu anjengabo-Joyner City, obabo-Steve Mashiwa, baningi abantu abalemali eZimbabwe. Kodwa kukhathi babone beyilahla behaza ne kuvele kuvele kutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi ukuthi imali leyi ayiso mali umuntu ayisebenzeleng ukuthi njengabantu makhaza sifisa ukuthi indaba leyi ingapheleli emlonyeni kuphela.
Kambe singabona uhulumende esenelisa ukuthi babuye elizweni nxa kuyukuthi mhlawumbe abasafuni ukuphinde?
Kalifuni futhi njalo ukuthi bephilethe ukuthi ngithi engeyevele ukuthi ukuthi ukubaleka kwabo khonoko ukuhamba kwabo khonoko ngeyevele betilanile kulabanye ababathiphileyo ukuthi kuhambanini. Kodwa nxa uhulumende ezimisele ukuthi ulwa lobunzimbani, kukhona okwenziwayo emthethweni akudingakala kumele Interpol ingene, amapholisa ayomhlaba ukuthi i-Interpol abantu labana babanje lapha abakhona ba-extradite balethe elizweni. Kutho kuthiwa kubona kusenzakala kwamanye amazwe amaningi. So ikhonsithi yena umongameli laye kumele avele sobala ukuthi into leyi ube ngekho phakathi kwayo, ngoba batshontshe bazobantu bathentshe imali yembuzi ekade kumele ziphiwe abantu, bathatha imali yakhona bazidlela. Abantu bayahlupheka kathe abazijelanga lezo mbuzi.
Kodwa njengoba iZAC isithi sabaphenya, kungenzakala phela ukuthi bengaba msulwa.
Ukuthi babe msulwa kuthiwa ngokuthi ubufakazi obukhona bungakanani. Okunye futhi esijwayele ukukwenza thina njengamaZimbabwe yikuthi kasiphatheki. Abanye zatshela ukuthi abantu bakhona bahleze emakhaya abalobufakazi obuphumwa yiZAC. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abantu omele baphiwe ivuvuzi bangaziphiwa, bakhona kumele bazibuke bazofakaza. So nxa kungasabanga labantu ababuya bazofakaza, yikho sitshela kwenze amacala akhona kuthole phelelwa ngamandla iZAC ingasaqhubekeli phambili.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ukwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli William Ruto weKenya uthi uzimisele ukuxoxisana lenkulungwane zabasakhulayo abakade betshengisela kuyona le iviki besola ukukhutshulwa kwemithelo ye-tax. Lokhu kuvezwe yisiphathamandla sehofisi kamongameli Ruto ngesikhathi inhlelo zakhe eziphathelane lomnotho welizwe zisolwa ngabaningi, ukutsho abendaba abe-AFP. Imsakazo lamaphephandaba eBhilithani athi isiphathamandla sebandla lama-conservatives kulelo lizwe umnumzana Nick Mason usetshiye umsebenzi wokwesikhatshana kulandela imbiko ethi amalunga aleli bandla elibusayo asebenzisa abakutholayo kuhulumende ukuthi babheje ngenjongo yokuthola inzuzo ngelanga lokuqhuba ukhetho olukamhlaka 4 ngenyanga ezayo, lona lingakamenyezelwa ngokusemthethweni. Umnumzana Mason ngowesine ukuphenywa kulolu daba yi-UK's Gambling Commission, kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zikatabo kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo kancube. Namhlanje sixoxa lodokotela Dalton Dube osebenzela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship njalo ezinikele ekuthuthukiseni impila kahle ikakhulu eyabesifazane e-Afrika.
Ngithabile kakhulu, ngijabulile ukuthi ngibuye lapha e-USA, ngisuke e-Afrika ngizobona ukuthi impilo ye-America yona injani. Okungithabise kakhulu izinto eziningi, ngiyaswela ukuthi ngiqalisele ngayo. Sikusukisela ngilungiselela ukubuya lapha i-embassy sithethe yasi-orienta, yasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi si-expecteni nxa sesibuya lapha. Sesendleleni from China, ama-airlines asiphathe kuhle kakhulu. Bayenza ukuthi sibe comfortable, sikholise uhambo lwethu loba lukade lulude luthethe amalanga amaningi. Sathi sisehla eFrance lase-Atlanta silungiselele ukubuya ngapha ePhiladelphia ngiconnecta mbuye eDelaware. Lakho ngiphethwe kuhle kakhulu, sadla ukudla okumnandi, sahlangana labantu abakind abakhulumisayo abakwanisa ukuthi besiphathise kakhulu. I'm very excited for the upcoming weeks. Sizabe sifunda kwamanye ama-Africans, sifunda la kuma-American citizens mayelana le-leadership, le nto esingazenza ukuthi si-improve ama-community esivela kiyo. Kumnandi kakhulu, sendlalani labo obhuti bami abaningi abe-Zambia, abe-Malawi, abe-Nigeria.
Khangelele ukuthi lifundeni ngalesi sikhathi liphansi kohlelo lolo.
Ku-leadership and civic engagement sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashepa njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo a-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yona le-Delaware. Then labo bazasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi singasolva njani ama-problems esihlangana lawo njengoba singama-leaders avela e-Africa. Abantu bengalandela ku-social media, yikho abangathola khona i-experience yonke ngokugcweleyo kubo-Facebook, laku-Instagram, laku-LinkedIn. Bathola lapho kubhale 2024 Mandela Fellows. Sizabe siposta ama-pictures, sizabe siposta into esizifundayo.
Ukhula ubukhangelele ukuthi uzafika kuzinga osifike kilo na?
Mina ngikhulele lokitshini lelo Bengulawo West, ngabe sengisuka ngahlala emganwini lembulu yangakithi. Ngikhula bengingumfana othanda ukudlala nothanda ukuparticipate esikolo kakhulu. Bengivele ngiyile confidence le hope yokuthi ngizakwenza kwelinye ilanga umsebenzi ozancedisa abantu uphathise ukuthi i-community yethu ibe yindawo engcono. So bengingani ngiyaku-expecta mbijana, but not ukuthi kuzayenzakala ngendlela okuyenzakale ngayo. Impilo ayihambi njengokuthi amaplanethi anjani sometimes, but bengukhangelele kakhulu, benguzwe enhliziyweni yami ukuthi hhayi kulo mlilo ovuthayo ozasincedisa ukuthi siphathise abantu. So I'm very excited ukuthi ngibe ngudokotela, ngiyaphathisa abantu abagulayo, ngiyancedisa abantwana, ama-teenagers, abomama, abobaba, wonke umuntu nje jikelele mayelana ngezifo ababelazo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lodokotela Delton Dube osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Thaboka, okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaGifts Dube we-Studio 7.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje.
Ye, kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla xoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhavinyana Ngwenya kunangale koBulawayo. Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo kwa.
Hayi, ngiyabonga Dube.
Ye, nxa kunje siyabona ukuthi kule somiso esimangalisayo, pho kuphathwa njani lokho nxa sesikhuluma ngezokucela izulu lonyaka?
Laba abavele behambela izulu okuthiwa ngamadinga ngendawo ngendawo ngenduna ngenduna, kufanele ukuthi baqalise ukuthi balungiselele ukuya khonale lapho kucelwa khona amazulu. Baziwa bona labo bazazi ukuthi abahambeli bendawo ezinjalo yibaphi. Umlandi wabo lo lezinduna.
Singathi kujalo kuqala nini khona kuba bangwenya? Kuqala nini njalo kuqalwa ngubani? Kuzokuhamba njani?
Isikha sako kukalwa ngazo nisone sisi zayo sisi usia nikunkalisi wako njewa nisisi uti kaya ziwa uto awatinda awa hivo awa zelewe kwela ama zolo genduna genduna ila bantu vayo awa hambela lezo zitu kwela mazolo
loba kunjalo zizo kutuwa kikula banyo bantu asaba kangela enje lele benzo kunyoku izinto kaya usakita gali so kuya sebenza hini
kanga kuvele uhlezi ukhona kodwa bona abakangileyo ukhona umvuzo abazawuthola ngamunye wabo abahamba besona izinto zikankulunkulu thina sithi unkulunkulu wethu kasi siyacela amazolo endleleni komanyangwa ezilo indawana zonke lezi yithi esaziphiwayo ukuthi nxa kule somiso abantu abayikhalaza khona ngendlela ezaziwayo ukwenzela ukuthi amazolo abe khona
sizwa njalo kuthiwa-ke njengenjelele kwatshontshwa le ndiwo kumbe zabulawa pho nxa zibulawa kunjalo uthini umdali khonapho
ukubulala izigangi sezizikhona izigangi singathi kuwumuntu ongusathane izigangi zingosathane nxa unkulunkulu elungisa bona bayona besonela abantu kwenze ukuthi kube nesomiso abantu bakhawule yena uyabe nenjongo yakhe eyobuthakathi nabathakathi nabo abahamba besiyabhidliza indawo zamasiko enjeleni ayisho bantu bezigaba zolezo abantu abavele benenjongo embi abavela khathana belantu kuza kona
ye siyakhumbula ukuthi lakudala nxa kwakucela izulu kwauzokuthiwa-ke kuyadojwa amathambo kufuzwa izindlu zabothekwane lezinto enjalo kusayenziwa pho khonokho
kusenziwa kunezigaba ngezigaba abakwenzayo khonokho abaningi abasakwenzi sebathi bona i-fire in Jesus name kanti-ke uJesus unkulunkulu owasiphayo indlela zona lezo nxa siqela izulu sisenze nje bona bathi ngusathane kanti-ke unkulunkulu wapha isizwe ngasinye ngasinye indlela yokumkhonza indlela yokukhuluma naye
ye lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhwavinyana Ngwenya ukhona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu Ngwenya ungadinga kusasa wamntu
omdala
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington asizweni-ke eziphathelane lokholo lwesiKristu
lele bonke abalaleli be-Studio 7 namhlanje ntambama okhulumayo ngumfundisi usiyaphambili moyo from Wange eZimbabwe ngifuna ukuthi namhlanje sikhangela ezesiKristu ke sivule ilizwi likaNkulunkulu ke sibale kuMatthew chapter 11 iverse ngeka-28 sisiyafika ku-30 ibaleka kanje wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo ngizaliphumuza zithwaliseni ijogwe lami lifunde kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile enhliziyweni njalo lizazuza ukuphumula kwemphefumulo yenu ngoba ijogwe lami lilula lomthwalo wami kawusindi siyabonga ke bathandekayo lapha sihlangana lelizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu ekhulumisana nabo bonke abakhatheleyo labasindwayo yabona emhlabeni esiphila kuwo sihlangana lezinto ezinzima kakhulu ezingasikhathaza ezingasihlukuluza ezingabonakala engani zisithwali senzima ibhayibhili bese lisithi wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo uNkulunkulu uyazi ukuthi siyahlangana lezinto ezisindayo kulo mhlaba esiphila kuwo and impendulo singayithola kuphela kuye uthi wozani kimi lithwale elami ijogwe ngoba elami ijogwe lilula njalo abuyathi fundani kimi uyabona uphilile lumhlaba waba wazi kanti uNkulunkulu ngiyadalwa lumhlaba uyazi le nkinga abantu abangahlangana lazo kuye nguye kuphela esingafunda kuye ma sifuna ukuthi siphile ngendlela engasisiza so kasiyekeleni ukuzithwalela thina inkinga zethu kasiyekeleni ukuzithwalela thina okusisindayo kasiyekeleni ukuzithwalela thina imithwalo yothi yonke kasihambeni siyayithula enkosini inkosi sithwalele yona imithwalo yayo impilo izasihambela kahle yabona empilweni ungafuna ukuzithwalela izinto wena uzayenza ama decisions angayisiwo yokuthola abanye abantu uzokuthiwa ucommittee suicide uthola abanye abantu uzokuthiwa uzivulela uzilengisile ngentambo uthola abanye abantu uzokuthiwa cha umuntu wambulala ngobudubulo umuntu ngenxa yenkinga abahlangana lazo ngoba befuna ukuthi bazithwalele bona imithwalo yabo bazalwana abathandekayo ilizwi lenkulunkulu lithi asibuyeni kuye le mthwalo yethu yena sethule into ezisindayo ngiyamthanda lwana umhlabeleli azathi bika kuJesu ngoba yena ulalela indlebe yakhe ilalela ukuzwa ukukhala kwabantwana bakaNkulunkulu so bonke abanenkinga sambeni siyethula kuye uyasazi asambeni siyethula kuye uyasizwisisa asambeni siyethula kuye uza sinikezela kijogwe elimnene kanti phezu kwakho konke sibuye sifunde kuye ngoba yena impilo uyazingcono kutshoni ke ukufunda kuye sifunde izwini lakhe kusiqondisa ke ukuthi singaphila njani njalo nxa singathwalela kijogwe utshilo ukubana elakhe ijogwe lilula lomthwalo wakhe kawusindi but yalumhlaba imthwalo iyasisinda inkinga zalumhlaba ziyasisinda ngeke siyendawo ngeke sifike egajana nxa sigijima sizithwalele thina imthwalo yethu kuyini okukuhluphayo wena ke namhlanje kuyini okukukhathazayo yuphi umthwalo kuwe uthwale wonke ulethe enkosini ulethe kujesu ayithule imthwalo yakho eza kusiza loba yini ekuhluphayo ungahambi kubomalume ungahambi kubogogo ungahambi kubokhulu kwesisikhathi bangaswela impendulo kodwa nxa ungakhangela kuNkulunkulu uyethulele konke kuye uza kwethula umthwalo wakho onzima akunikeza impilo elula akunikezela kijogwe elilula elingasindiyo ngiyabonga abathanda baye kaNkulunkulu uNkulunkulu alenzele kahle ngilithela inqobe lonke ngasambeni kuye le mthwalo wethu uza sisiza asethula imthwalo asikhuleke nini baba wethu ayingcwele siyabonga isonkosi yethu Jesu sibonga ilizwi lakho sizwile ukukhuluma kwakho njengalokho sikhuthaza ukuthi ozani kimi lina lonke likhathelele lisindwayo ozani kimi ngilethule imthwalo yoni lithwale la mijogwe ngoba lilula siyasondela njengabantu bakho uNkulunkulu amaingcwele sisondela kuwe sethule imthwalo yethu usinikeze lakho ijogwe lilula khipha bonke ubunzima lenkinga esibhekana nazo esihlangana nazo empilweni yethu uNkulunkulu amaingcwele senze siphile impilo kahle sifundise phezu kwakho konke baba ukufunda kuwe siyabonga ngelihle igama lenkosi uJesu ngiyakhuleka amen ngiyabonga abathandekayo uNkulunkulu alibusise olivalelisayo ngumfundisi usiyaphambili umoyo siyabonga thank you
Sibonge umfundisi siyaphambili moyo esixoxelaye kobulawayo esethulela eziphathelane lokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo lamhla intathele izindaba yethu Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhla kusigaba seCastlelaga Premier Soccer League.
Iqembu lelindazi linqobile wangenye 1 kanye emidlalweni obusenkundleni eBaba Fields njalo ohlohlele iqembu leBhosa nguMarvin Sibanda ngehlandla lesibili lomdlalo. Phambilini kwalomdlalo iqembu lelindazi bese lihambe imidlalo eyisithupha lingazange linqobe njengoba lwelicine ukunqoba ngenyanga kaMabasa. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United lithaya leChequt Pirates nge-2-1. Ohlohlele iqembu leCape United nguWilliam Manondo ukuthi uGift Mwinga ohlohlele iChequt Pirates. Iqembu leGreenfuel linqobele yada nge nganya njalo lihlohlelo nguAnel Kachivandire. Umdlalo obuphakathi kweqembu leDynamos leManyika Diamonds ufike emaphethelweni zengujikilo bhanqa 0-0. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo wayengumdlali womdlalo wevolleyball uThembi Nkosi Ngulube uthi imincintiswano yezikolo yiyo engavuselela lomdlalo elizweni. Asizweni exoxa lentathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ngulube wadlalela amaqembu abalisa ele Highlanders Volleyball Club kanye lele David Whitehead njalo wayeyingxenye yeqembu elimela obulawayo. Uthi ube yingxenye yabadlali abasungula iqembu le Highlanders Volleyball Club kodwa yena wayekhule efuna ukudlalela iqembu le Highlanders elidlala ibhola lenyawo.
Mina ivolleyball I think ayiqalisa by mistake because I was a good soccer player and umuntu engangimthanda Peter Nkomo. I thought it was my 88 in credit score as a trainer in the Zindlali Port. So I didn't figure David, if I bring it alone, 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 school is at work, which at least you must have one sport. So I sang Ambuga to any volleyball. So from there, Lomu teacher went to the moment to introduce him to serious volleyball, Mutiti Mube, Thomas Tavani Mube.
Ute, Locus, as a Mutuan, West Colo, was taller as a Munio, Abadala, but Ali, Mbule Highlanders, 1987, Daniel Onfuabo, Augustine, Kanyelavani.
1987, it happened to Uti, Highlanders. Football, yeah. Yes, it's a franchise. Ama disciplines. I think Tina Zangena, the rugby. I think the Sundruza was there, was Andy Islanders, the basketball, then Guavala. So that's when the Islanders volleyball started in 1987. And now, 1987, I'm from three. The Islanders, they tata every. I'm a players. I remember there's this other time, this enter kwana matima mchosa. I can't believe I'm a team kwana in terms of the game. So we call the any Highlander. Any Highlanders. And so as soon as we get to the semi-final, any tournament. So I think that's when the career started.
Ungulube uthi abadlali bomdlalo we-volleyball babe baningi kabi ngesikhathi bona besakhula ngoba iningi labo belidlala lo mdlalo ezikolo. Uqhubeke wathi ungadlalwa kakhulu ezikolo sekudale ukuba babe balutshwane abawudlalayo kulezi insuku.
But I think into ebulelayo ngathesi they've killed the sport kuma-schools. Akusela lokhuyana ukuthi you could pick ama players besese secondary. Ama schools tournaments asemalutshwane eBulawayo. The association ayibuyele ezikolo kuma boarding schools, even kona eTown. Because I remember the name with the good leagues even. But I remember one day sesiku final St. Columbus. Elinye ikhiwa labuya lathi no, these are not schools, ngama clubs. So basebemconvince bamtshela ukuthi ngabantwana besikolo. That's how good it was. And thina sathi siphume esikolo sabuya sahle safilter ngapha kuma clubs ona lawo.
Ngomnyaka ka 1995 uNgulube ube yingxenye yabadlali abaphatheke kuhlelo lokukhethwa kweqembu elimele isizwe kwimidlalo ye-All Africa Games, kodwa akasabanga ingxenye yaleli qembu. Wenelise ukudlalela iqembu elimele isigaba seMatabeleland ngesikhathi edlalela iqembu le-Highlanders, kwathi lalapho esethethwe liqembu le-David Whitehead ube yingxenye iqembu elimela inkabazwe. Ngo-1999 uke waya kweleBotswana, lapho ayebefunwa khona liqembu leBotswana Defence Forces, kodwa akusaphumelelanga ukuba edlala khona. Ngo-2000 utholakale lo mkhuhlane wamehlo we-glaucoma ogcine umthathela ukubona, njalo kathesi usengumfundisi webandla le-Living Hope Apostolic Faith. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami, ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
yami
mani hambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
anifune
anifune yami ndlela mayiphele intando yami mani hambe mina wonke kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
mani
hambe mani hambe mina kanye nawe Nkosi
anifisi
anifisi yoni mfuyo inzeki minkosi
inzwisa yomculo umculo ke we Man of Influence besithi kanye nawe. Hayi ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ezibezikhokhela ibandla le-CCC lithi selichiye amahofisi alo uKoBulawayo ngoba esethethwe yi-MDC kaMnumzana Monzora. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.